tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jana njani mthokazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 16 kuNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu bebezile sibe baningi bezomphelekezela, bekuhle sibili hayi ungcwatiwe ke okamlotshwa, sithi thina kalale ngokuthula, kalale ngoxolo.
Obe ngumeli weMathebeleland South edale leSenate uNkosikazi Sithembile Mlotshwa, yena obhubhe kuliviki ungcwatshiwe namuhla.
Bangabuya ngemali, thatha nomali. Bangabuya ngamathubela, thatha nothukela. Bangabuya ngamathisheti, thatha nothisheti.
Imanyano etshiyeneyo yezombusazwe egoqela owe-MDC Alliance, owe-COD okhokelwa nguMangoma lowe-People's Rainbow Coalition okaMjuru, yenze imihlangano endaweni ezitshiyeneyo namuhla ikankasela ukhetho. Silempumela yemidlalo ye-FIFA World Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Obe ngumeli weMathebeleland South kudale leSenate uNkosikazi Sithembile Mlotshwa, yena obhubhe kuliviki ungcwatshiwe namhlanje emzini wakhe eMatobo. Sixoxe lo mgcinisihlalo weMDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Abednego Bebe obe kulungcwabo.
Obekiwe umama uMamlotshwa, njalo abantu abaningi bebemphakamisa sibi njengomuntu oliqhawe osebenze kuhle labanye abantu, okade ekhuluma ke lokho akubonayo ngendlela akubona ngayo. Abantu bebezile sibi baningi bezomphelekezela, bekuhle sibili hayi ungcwatiwe ke okaMlotshwa, sithi thina kalale ngokuthula, kalale ngoxolo.
Abantu kade bekhona, kade bevela kumabandla ehlukeneyo yini ezombusazwe kumbe kule bandla lakhe kuphela?
Bebevela ke emabandleni achiyeneyo ezombusazwe ke lapho okugoqela labanye, njengoba abanye bebesazi ukuthi newabo ke yena ubekuzani PF yena eMDC. So kuthi ngezinye indlela ke lasemulini ke kade kukhona ukuthi ke kulokubambana bekungakhanyi ukuthi ngabantu abangabe labantu abasupporta amabandla achiyeneyo. Izakhamizi ke eziseduzane bazile ke kungakhangelekanga, njalo kuyimvelo kuyinjayelo emakhaya ukuthi lapho okulondolozwa khona akukhangelwa ezombuzazwe. Yebo ye, abombusazwe balakho ukuthi-ke bese besithengisela-ke ukuthi lo ngomunye wethu okade sisebenza ngaye, bese kukhanya-ke phakathi kwabantu.
Umnumzana Abednego Bebe, isiphathamandla sebandla le-MDCT.
Direct from Washington, the voice of America.
Imanyano yamabandla aphikisayo egoqela owe-MDC Alliance, owe-COD okhokhelwa ngumnumzana Elton Mangoma, lowe-People's Rainbow Coalition okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, yenze imihlangano yokukhankasela ukhetho endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubesebhinga kuthi uMangoma yena ubeseHarare. UNkosikazi Mjuru ubekubulawayo eluveve lapho atshele khona abasekeli bakhe ukuthi bangaze bavotela iZANU-PF ngoba kungela lutho olutsha azabalethela lona. Kubika ubathabile Masuku.
Ekhuluma emhlanganweni awenzele kobulawayo eBethal eluveve namhla umjuru uthe ulokudana okukhulu ngoba umnangagwa uthembisa uZulu izinto angasoze enelise ukuzifeza nanku eselenyanga eziyisikhombisa ebusa kodwa kungelalutho olulungayo. Umhlangano lo ubungokwethulela uZulu amalunga ePeople's Rainbow Coalition azancintisa kukhetho. Umjuru ukhuthaze uZulu ukuthi avotele amalunga omanyano wakhe njalo engaze ayengwa ngumnangagwa leZANU PF. Ozancintisa kukhetho lokudinga umeli weluveve edalele eParliamente umnumzana Nkosinathi Hove Mpofu uthi umjuru kuphela olakho ukuthuthukisa eZimbabwe enganqoba.
Sithi sivumelana laye nxa evuma laye eadmit ukuthi no into ayikambele empini yena emncane kayisayiyo eyenzakalayo khathi eselizweni.
Owalwa impi osekela umjuru umnumzana Christopher Ndiweni uthi bahamba empini besiyalwela inkululeko kodwa uyadana ngoba akusela nkululeko ekhona njalo isisekelo sombuso asilandelwa.
Sahamba ukuyalwela ilizwe ukuthi sikhulule abantu bakithi but konke konoko akukho.
Umanyano we-PRC uhlanganisa i-PDP ekhokhelwa unkosikazi Lucia Mathibenga, i-NPP kanye le-Democratic Assembly for Restoration and Empowerment, le-Zimbabweans United for Democracy. Ngimele i-Studio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sixoxele siphathamandla somanyano kamangoma owekhodi ongumgcini sihlalo njalo walumanyano emathebeleleni North umnumzana Smart Ncube yena othi ihamba kuhle imikhankaso yabo.
Imikhankaso ngesifiso sethu sibili esikhulu besikhangalele ukubana khona kube kuhle kakhulu ngoba sikhangalele ukuthi sibe nempumela enhle njalo okunye sikukhangeleleyo sikhangalele ukubana khona nxa kungenzeka sithole mhlawumbe izihlalo ezithize sibili kumbekelayo umangoma.
Kuyini kahle kahle likuthembisa uZulu?
Into esiyithembisa uZulu nxa sikhangele sonke njengabantwana beZimbabwe ibhasi ebesiyigadile sisonke njengabantwana beZimbabwe sinanzelele ukubana khona kakathesi ngokubona kwami kutshintshwe udriver kwangena ukhondekitha ku-steering. Ngakho ngokubona kwethu sifuna kube notshintsho oluthize njengathi sifuna ukuthi khona kube lombuso omuhle nxa sikhuluma ngeZimbabwe entsha sifuna ukubona zonke izinto ziguqukile.
Lizancintisa kuzo zonke indawo zelizwe yini kumbe kukhona lapho elisilele khona?
Ya kwezindawo sibe lohlupho ukuthi senze njalo ikakhulu njengakhonapho lapho engikhona sasilela lebhinga kodwa kwezindawo hayi sifakile.
Umnumzana Smart Ncube ngumgcini sihlalo womanyano wekhod okhokhelwa ngumnumzana Elton Mangoma emathebeleleni North. Abesifazane abazancintisa kukhetho abavela kumabandla achiyeneyo esiqintini seMurewa bathi bahlanganele obunzima obukhulu ngesikhathi bedinga ukumela amabandla abo kukhetho lwama-primaries. Kubika uMavis Gama.
Lokho kuphume emhlanganweni owenzelwe eJameson Hotel namhla ohlanganise abazancintisa kukhetho abagoqela akade bengamalunga edalela eParliamente amakhansila kanye labancintisa okwakuqala. Umhlangano lo ubuqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women and Law in Southern Africa ngenjongo yokuhlomisa abesifazane laba ngolwazi oluphathelane lokuncintisa kwabo kukhetho. Abesifazane laba bavumelene ukuthi bazasekelana kukhetho kungakhathalekile ukuthi ngabamabandla achiyeneyo. Omunye wabangenela umhlangano yingcwethi kwezabesifazane uNkosazana Thando Makhubaza yena ochasise obunengi ngenjongo yabo.
Umhlangano wathi uzama ukuthi ubonisane labantu amakhandidates azangena mhla ka-30 July ukuthi babekwazi into emele bezenze ukuthi bephumelele lokubona njalo singasebengenile iziphi into amele bezikhangelisise kakhulu njengabomama especially.
Wengeza wathi kuqakathekile ukuthi abesifazane baqhubeke befundiswa ngezokhetho lobukhokheli obuqotho ukuze babe zinkokheli ezilohlonzi kunhlangothi zonke zempilo.
So kumele kube lama trainings ayekhona before. Ngisacabanga before 2008 sasilawo ama meetings ona lawo. Elikwa ungazathi kungcono evini inamba eParliament yayiphezulu. Ngoba kwakusiba lama trainings ama induction eParliament lase councilini kwakusiba lama induction.
Amazwi kamakhubaza agcizelelwe ngumnumzana Colin Chibango oyingcwethi kwezokucubungula ezombusazwe kunhlanganiso ye-Election Resource Center.
As long as kungakabi le appreciation ebantwini besifazi ukuthi into zembuso into zama-rights kuzaba nzima ukuthi kube kutshintsha.
Ingcwethi zithi kuqakathekile ukuthi wonke amabandla ezombusazwe azinikele ekulandeleni iziqondiso ezithuthukisa omama ukuze bangene labo ezikhundleni eziphezulu kwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lamhlanje bekulilanga lokunanza lokuphakamisa umntwana wezwekazi le-Africa ele Day of the African Child. Abasakhulayo emazweni achiyeneyo bananzele lilanga ngendlela ezehlukeneyo. EZimbabwe khona eHarare abangane bakamnumzana Itai Zamara yena owanyamalalayo bananzele lilanga ngokusungula ibhayisikopo echaya impilo yakhe. Sixoxele omunye okade esemkhosini lo ongumngane njalo kaZamara umnumzana Charles Nyoni.
Liqakathekile sibili njengathi thina abasakhulayo ngoba yilanga elikhangelelwa thina abasakhulayo ukuthi elakusasa lethu njalo nempilo yethu imi kanjani, njalo yilanga esiliqakathekisayo thina ngapha ngase-Africa ngoba siyabe sikhangela ukuthi uhulumende esinayo osibusayo usiphatha kanjani, njalo abohulumende banapha e-Africa baqakathekisa yini umntwana walapha e-Africa.
Linanza leli langa ngokusungula ibhayisikopo yempilo ka-Itai Zamara, ungasichasisela okuningi ngalolu daba?
Yes, sibili, thina sinanza ilanga leli elomntwana walapha e-Africa ngokulontsha ibhayisikopo eyompilo nomsebenzi owawusenziwa ngu-Itai Zamara. Simkhumbula nje namhlanje ukuthi nje njengoba siphakathi kokukhangelela ilanga leli, yena lalapha akhona siyazi ukuthi uyabe ebona kumbe njalo uyabe ekwazi ukuthi siyamqakathekisa ngokuntontsha le ibhayisikopo ekhuluma ngemsebenzi ayoyenza njalo nezinye izinto nalokho ayekukhuluma esaphila engakathunjwa ngohulumende walapha kuleli Zimbabwe. So sikhona lapha eHarare Gardens Theatre in the Park, sikhombisene naleli langa, sibuthene nje labangani kanye nezihlobo ezika-Itai Zamara.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu, sixoxelaye eseHarare. Ngilifake ezandleni zika sithandekile mhlanga esethulele uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana namhla kuhlelo sixoxa lo Councillor Sambulo Maphosa ka ward 25 esiphunyuka enkayi kwe-Chief Sikhobokhobo. U-Councillor Maphosa ukubandla le-MDC elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe.
Kunkayi South Constituency sekulama-councillors angu-15 awe-MDC. So ama-councillors angu-2 yiwo ahambe lebandla likaChamisa. Then lawa amanye angu-13 lokhu esibambelele khona phana. Njalo sibona ingani labantu benkayi bona ngokwabo batshengisa ukuthi lokho bebambelele kukhona khona lokhuyana ababezele belikho khona. Siyaqhubeka sibili kulezi nsuku silama-kitchen meeting sikhangelela ukuthi njengoba sekudikleyiwe ukuthi ilanga lokuvota linini, sesizahamba siyenze ama-public meetings. Ama-kitchen meetings ngama-meetings lapho esihlangana khona njengebandla sicubungula izinto eziqondene nebandla. Kungela abantu bemzini siyabe sihlanganyela emagumeni khangela ukuthi uphambanisekani, kuyini esingakulungisa ukuthi ngiyenze njani nxa sesiphumela phandle sisiyakhuluma lozi sananzelela ukuthi uThokozani Khuphi ulandela isinqumo sebandla esiyiso lapho okwavunyelwana khona abantu sindawonye labona labo abahambe loTlamisa ukuthi upresident kungaba lokuphambanisayo okungenza ukuthi angabi seba khona esikhundleni sakhe umuntu othatha indawo yakhe uvice president so uMakhuphi nguye ekade simkhangile njengovice president kaTsvangirai
engabe wazuza olunye usekelo ngoba engumuntu wesifazana ikakhulu kwabanye abesifazana abaningi
omama abaningi bamsekela kakhulu uDr Khuphi ikakhulu lapho endlezi khona esiqintini senkayi omama bayakhuluma sibili ukuthi ake sisekeleni umama ngoba sikhangela ukuthi thina omama yithi esibaningi njalo yithi esihlangana lenhlupho kunjenje silwa lebandla lezami silemfolo njengabomama ukuthi asibanjwa kuhle njengabantu so sikhangelela ukuthi nxa singakhetha umuntu ongumama engxenye inhlupho zethu zingehla
bekungathoze kube kuhle yini ukuthi ngabe abantu babambane
bekuzaba kuhle ukuthi ngabe abantu babamba manje siyesaba ukuthi nxa singathi sibambana sifake uThamisa phambili siyabe singasalandelanga isisekelo sethu sebandla kuza kwenza ukuthi ngokuya kwesikhathi siphongwe ukubona esesenza lokho kuyabe kufunwa nguye ngoba siyabe sithe sisungula sivele singelasisekelo njalo kasitsho ukuthi yena nguye olandelwa ngabantu abaningi abantu babona ngani baningi kungenxa yokuthi yena nxa ehamba lapho ohamba khona uhamba nabantu vele abaningi so njengalapha enkayi bakhona sebeke bafika sibili bezokhankasela kwango-MP nabanye abafuna ukuba ngokhansila inhlangano yakhona esiyibone ngamehlo thina hhayi kayilabantu
lisuthisekile ngokuthi abesifazana labo bathola izikhundla eziphezulu njengabesilisa ngenani elifanele
kulokho esesikwenzile sisuthiseke kakhulu ngoba singakhangela kucongress kaKhuphi ikomiti esayikhethayo ilabantu abangu-15 khonapho kulabo mama abangu-7 so kutshengisa ukuthi kulotshintsho sibili sibona ingani uMakhuphi nxa kungaphumelela sibili ukuthi awine ubukhokheli bakhe bungaba buhle kakhulu
kungaba le runoff kusale yena umnumzana Mnangagwa lo mnumzana Tshamisa ubona ingani ibandla lenu kumbe amanye amabandla angavotela bani
uTshamisa ngimbona ingani se-worse than uMnangagwa into engenza ngikhulume kanje ngesikhathi eqalisa ukutshengisela ukuthi ufuna ukuba ngupresident wahle watshengisa ukuthi kuyabandlulula amashona lamaNdebele so lokhana kuyasesabisa thina kusikhumbuza ezinye izinto ezisesabekayo sesikubona ingani kuthiwa yena engaba wesi ngoba yena useselamandla athi wonke kakabi ngumuntu omdala lokucabanga kwakhe ucabanga njengomntwana ufasa ukwenza into engakafaki isibili
leyo balaleli yingxoxo lo-councillor Sambulo Maphosa ka-ward 25 esiphunyuka ku-Chiefs Khobokhobo enkayi yena ukubandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC
siyabonga mamhlanga singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba
Lingali tshona njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 igama nguChris Gande sihlangana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba Lamhlanje sixoxa lo nkosikazi tholakele Mahlangu Khumalo ingcwethi kwezokudla inutrition ngesilungu Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo ma
Yebo baba wami linjani?
Hayi siyaphila. Siyabona ukubana lezi nsuku ukudla kwakhona kungani kugayo kakhulu akulungelanga abantu kakhulu laba abaphila legcikwane. Ungasitshela okuningi ngalo?
Ye, mina vele nje nge-training yami ngathi esikolo kuyafundela ukuthi wona ezokudla lezi. I-HIV le isafika. Ngani ngomunye okuqalisa ukunceda kakhulu ukukhuluma ngokuthi kudliweni, kudliweni. Mende yayithe yona iza kwenza ukudla kwesintu amabele imbambayila unyawuthi uphuku kubonakale kusiba khona ukwenzela ukuthi abantu bakuthole lula. Into ehluphayo uhulumende yena ngokwakhe nxa esithi unika abantu ukudla. Udinga ukubanika umumbu ukuthi abantu badle umumbu. Impuphu yomumbu iyaziwa ukuthi ingagaywa isikhumba lesiyana ngaphezulu ngale. Kulapho kuhlala khona izinto ezilomsoco ezenza ukuthi abantu baphile kuhle. Ziyakuphuma. Ye bayathi ukuthi sebevuse kuvunyelene ngenxa ukuthi United Nations yathi impuphu ayifakwe okuthiwa ngama micronutrients imisoco le ephumayo ekudleni nxa irayisi noma impuphu yomumbu isiyagaywa kuqala kukhutshwe isikuba khona phana eduze kwesikuba kulapho kuhlezi khona konke okuthi nxa udle ukudla kugayeke kuhle ungazi waba lesikumba touch ngoba abanye abantu uyabafica belesikumba touch senziwa ukuthi badla khonoku o impuphu bathinde banathe lotshwala bangadla njalo badla impuphu engasiyo leya namhlo sekuthiwa amabhizinisi wonke achola impuphu sekufanele bathenge lokho kokuhlanganisa lani le mpuphu ukwenzela ukuthi abantu bangaze bagula ukuthi umbe ingqondo zabo zingathi ziba slow okuthiwa yipelagra ngenxa yokuthi kabadli okufaneleyo.
Abantu abalamali lezi nsuku bayenzeni manje ababefuna ukuthi baphile kahle kodwa befuna ukudla okuqinisa umzimba?
Yikho ke ngikhulume ngakho ukuthi inhlupho yikuthi abantu kakulamsebenzi. Kodwa emakhaya lapha abantu bayazama sebezama ukulima khonokhu ukudla engithi zindumba zesintu. Amathiwadi zi-cowpeas besenzela ukuthi sikukhangelele phansi bese singakudli kanti yikho okulomsoco basitshela ukuthi amabele awalunganga saze sayekela sonke sayakudla umumbu abanye abantu bayayeyisa impuphu yamabele ye emakhaya lapha bayathengisa izinto lezi abantu bangacela izinini zabo esemakhaya ukuthi nxa zibuye edorobheni zibaphathele unyawuthi zibaphathele amabele ngekhaya emzini wami khona ngingakhanzinga ngizikhanye ngisedorobheni mina unyawuthi ungabuya ngiwukhanzikhanzinge ngiwukhanzikhangile ngilelitshe lami lokukhola la sengiziguqela ngizichelela unyawuthi wami ngizigcolela unyawuthi wami ngidlile ngidle ukudla okuhle manje abantu bangakufica usenze njalo okwakhathi singenxa ukuthi asikabafundisi futhi kakhulu bathi uMrs Khumalo ufuna into zemakhaya ezijiphileyo kabakwazi ukuthi edrobhini ikho kudurayo bathi ufuna into zemakhaya ezijiphileyo bangamfica ngipheka igwadla lapha ngahlanganisa ngizidlela umxhanxa wami umxhanxa muhle ngoba kule nhliziyo inhliziyo yomumbu isasekhona inhliziyo yomumbu yiyo ephetheyo umsoco omkhulu womumbu owenza ukuthi abantu baphile kuhle manje athi nxa usiyagayisa bayakhupha inhliziyo bayekwenza amafutha ngayo le yodwa.
Hayi kuyezwakala isikhathi esesingasavuma ungavalelisa abalaleli.
Balaleli lapha belikhuluma lotholakele Mahlangu uMrs Khumalo ngiyabonga ukuthi lithethe isikhathi senu lingilalele.
Lathi sibongile. Hello ke bekungunkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.
Intathelizindaba eyasebenza okweminyaka leminyaka khonapha emsakazweni we-Voice of America iphethe uhlelo lwe-Music Time in Africa uLeo Sarkisian ubekiwe lamhlanje. USarkisian ubhubhe ngeviki edluleyo eseleminyaka yokuzalwa efika phose elikhulu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela.
Kweze maphandleni, izakhamizi zeGungwe eGwanda South zikhala ezimathonsi ngedamu leGungwe elilokhu lingakalungisiswa lalamhlanje ngemva kokudubuka ngo-2016. Kubika u-Albert Ncube.
Kungenani lesikhalazo esezifakwe izinkokheli zombusazwe kanye lezomdabu kuhulumende ngodaba lwedamu leGungwe, akula lutho solwenziwe ukulungisisa leli damu lalamuhla. Izakhamizi zithi sezisesabela ukuthi izikotshe bezidonsa amanzi edamu legungwe zingaphela amanzi iloba nini, okuzaletha ubunzima obukhulu kakhulu. Umnumzana Johnson Mangwangwa ngukhansila wegungwe njalo uthi ingatsha zikahulumende ezimbalwa sezike zafika ukuzohlola umonakalo kodwa kukho sokwenziwe. Uthi lokhu sekudala ubunzima kuzakhamizi eziningi ezithembele eli damu.
Imbuzi nathi esikotsho, abantu amazulu nathi esikotsho, inkomo esikotsho, izimvu esikotsho, amadonki esikotsho, konke esikotsho. Kubuhlungu kakhulu kathesi, uyasakwazi ukuthi vele siyakuya ngayo, sibona sizintandazi. Cela lina amaphephandaba likufake ufront page, kwazakale ukuthi komandla ku-chief mandla abantu baza kufa, akula muntu osikhangeleyo, akula mpendulo esizuzayo. Kubuhlungu kakhulu.
Izifuyo sezihamba umango omude ukuze ziyenatha kuthuli lapho ezilakho ukutshontshwa ngamasela. Umnumzana Kagiso Mathe ozalwa le nduna uKetso Mathe uthi sebebona kungcono ukuthi bangene ezikhwameni zabo baqoqe imali yokulungisa leli damu ngoba izikhalazo zabo zingalalelwa.
Into besizame kathepsingi sixoxele izakhamizi stakeholders, sikhiphe nkotsho 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 nkotsho, sesicela kudona esasilakho ngoba ngabe sebebuza sine own contributions, silakho elilo ngoba sesikhulume ngedamu ayise enta ezitolo izikolo no water izimpomo isuka lapha but 13 kilometers endikamazi sokungona ukuthi nayo sisizenzeleni.
Osakhulayo Edgar Ncube uthi uhlupho lukhona yikuthi inkokhelo ezikhona kazifinyeleli uzulu okudala ukuthi zingazazi indubo ezibhekanele ezakhamizi.
Engikunanzelelayo ukuthi uhulumende obusayo akungathi engxenyakala ndaba lokuthi abantu ku-ground baphila njani ngenxa yokuthi abantu abayibe ngathi basikhokheli abakhokheli bethu bona baya bezihlalele kahle. Ngikhuluma kanje nginika umzekeliso nxa sikhuluma ngamadamu ngifanisele ngemigwaqo. Imigwaqo yakithi iyabilimele kakhulu ngenxa yokuthi bona kabafiki khona ngezimoda baphelele emathareni. Imigwaqo iyabihlala njalo ukuthi ilungiswe, izalungiswa nje towards ama-elections. Sokuyindlela yokuthi ngingathi maybe yi-campaigning method.
Imizamo yokukhulumisana lomeli wedalela ephalamende eGwanda South umnumzana Bed Nico Ncube iyehlule. Uncube wanqotshwa kukhetho lwama-primary aweza no-PF njalo abalandeli baleli bandla bathi babemkhiphe ngoba kungelalutho alwenzayo. Kodwa sephindwe wanikezwa ithuba lokuncintisa ngemva kokuba ibandla lezanu PF livimbele owanqobayo uMphile Marupi ukuthi ancintise. Isikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa kulo mhlubulu umnumzana Ekhemoyo uthi ukungalungisiswa kwamadamu eGwanda South bumnikeza amadlabuzane okuncintisa kulolu khetho.
Yiso isiqokoqela esingiphushayo ukuthi ngilwise ngikhuphe uBed Nico ngoba samnika abantu bamnika i-23 years ukuthi abe ngumember of parliament. Zona lezi zinto bengaselanda abalazo. Mina njengoba ngingena njalo ngithemba ukuthi ngizawina, khonoko kuzaba into yakuqala ukuthi amadamu lapho kunathi isifuyo zabantu lalapho abantu abathola amanzi ngibone ngazo zonke indlela ukuthi kuyalungisiswa khonoko ngoba nxa kungela amanzi akula mpilo, impilo ngamanzi. Yikho ke nxa abantu bethola amanzi endaweni ezigatshana lesifuyo zabo zingathola amanzi, impilo yabantu iya iye phansi njalo befelwa izifuyo.
Izakhamizi zeMalihlo Makoke Simbuka Tshwangu Lemawaza nezinye zezakhamizi ezithembe idamu legungwe lapho lisanda kudabuka leli damu omanjinela bezinwa bathi kuzafunakala amadola zinkulungwane ezilikhulu 100,000 ukuze lilungisiswe. Kodwa limali lakho kuba isiqongile ngoba liphethe libhidlika leli damu. Ngimele iStudio 7 ngisegungwe Bulamba ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga jahale zansi, sigqibe ezosuku ngempumela imidlalo ye-World Cup. Iqembu le-Argentina libe ngujikilo panqa 1-1 lele Iceland. Uyangisile kakhulu uMessi ngoba ukhuthe i-penalty. IDenmark yona inqobe iPeru nge-1-0. Croatia leNigeria kuyalandela umdlalo ngo-9 o'clock. Emidlalweni yekhaya, iHighlanders bayishaye 1-0 iFC Platinum. Idimbare inqobile 2-0 itshaye iNicrut. Herentals 1, Shabani Mine 1, Bulawayo City 1, Motare 0. Mthwakazi, Kwanele olivalelisayo. Ngumathukizi Nduna, Nkololo Gwana umathuka Nduna elinkololo wabalisi. Ntungamili Nkomo, Lilahle.